ukungabhalisi ukuyavota kwabantu abaningi kakhulu abazavota kokuqala ontanga kuyinto lathi esikhathazayo njengamabandla ngenxa yokuthi siyananzelela ukuthi njalo njengalapha esigabeni sakoBulawayo eMathebeleland la kwezinye izigaba njalo ezingabe zilodubola ufana nayo abantu abaningi abangasoze bahambe bayiregister ukuvota kutsho ukuthi sizalahlekelwa ngama-constituencies ukuyaregister ukuvota akulandile party leyo ozayivotela okudingakalayo ukuthi uhambe uyiregister kwakathesi uzokwenza isinqumo sokuthi ufuna ukuvotela yiphi iparty usuregistile thina-ke njenge-Christian Alliance sisungula uhlelo esilithi lona Christian Register Vote Campaign. Lapha sithi thina mKristu hamba ubhalise uregister njalo uzahamba uhambe njalo uyevota. Kulo hlelo esifuna ukungena emabandleni ukuthi nje siqalisa ngali Sunday ukuthi kube lama-announcement ema-church kukhuthazwe ukwenzela ukuthi abantu beyevota. Njalo silo hlelo lokuhlangana labantu bezek sebenzelana labo basinike ama-list ama-mobile registration centers abo wonke ukwenzela ukuthi siyekhuthaza abantu sibakhombela lapho okulendawo zokuthi baregister khona njalo sifuna ukucela abantu bezek abafundisayo ukuthi bengene emabandleni bekhuthaza abantu lohlelo esizalwenza lezek sikhangelela ukuqalisa ngalinsonto sisiya phambili
nxa likhuluma labo abathi kabasoze bavote bapha sizatho bani kahle
udubo olukhona lokuqala ukuthi akhona amanye amabandla ngoba ama-church ngoba abafundisi abangakhuthaziyo izimvu zabo ukuthi ziyiregister abakuboni kuyingxenye yenkolo yokukholwa kwabo ngakho-ke kulo msebenzi khona phani umele sitshengise abafundisi ukuthi ukuvota kuyingxenye yokholo lwakho yikho sasibona ujesu laphana esithi nika usiza okukasiza unika unkulunkulu okukankulunkulu ekhangela umfanekiso wawukhona emalini eyayikhona ngaleso sikhathi njalo siyakwazi ukuthi ukukhetha abantu kuyindlela esetshenziswayo ukuthola inkokheli. Inkokheli kuyinto eqakathekileyo elizweni yokukhokhela abantu. Njalo kwesibili bakhona abanye asebadangala abangakholwayo ukuthi ukuvota kuyatshintsha ulutho kumbe kuyanceda. Ngakho siyananzelela ukuthi nxa sokungena okhansila, sokungena o-MP sebeqalisa-ke ukukhonona, sebeqalisa-ke ukungathokozi. Umuntu engananzelela ukuthi ngokungayivota kutsho ukuthi usuvotile njalo ngoba laba abavota sebekukhethe usubanika ilungelo lokuthi bekukhethele ngakho kulabantu asebadangala ngenxa yokuthi njalo nje siyananzelela khonokho ukulwisana okuba khona kuma-political parties kugcina kuletha umoya wokuthi abantu bethi lokhu akuncedi lutho ngakho kumele sibakhuthaze kakhulu njalo kulabatsha abangazange bavote abazange babone ukuthi ilizwe leli impi yenkululeko yayilwela ukuthi umuntu abe lelungelo lokuyavota ngakho abakunanzeleli ukuqakatheka kokuvota.